lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-26 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande.
Uhulumende njengababani sisimuphe isikhathi kufika u-1 Hlangula ukuthi alungisise udaba lokubhadala izisebenzi imali ethenga, imali eyenza umsebenzi enelise ukuthenga ukudla lokunakakela imuthi.
Abenhlanganiso yababalisi eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sebephe uhulumende iviki eyodwa ukuba akhangele izikhalazo zabo zeholo, ngoba nxa engazange ayenze njalo bazakhalala umsebenzi.
Udubo olukhona kilo yikuthi abantu abasela themba lalo izimtola. Usakhumbula ukuthi abantu balahlekelwa zimali eziningi kakhulu mhla izimdola lithabalala laphana ngabo 2008.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho ziveza imbono etshiyeneyo phezu kokuba ilizwe lisebenzise idola leMelika kumbe hatshi. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi sokumele eleZimbabwe lisebenzise ngonanzelelo kwezokwenjiwa, ngoba amankampani alakho ukuhuquluza igolide lokunye okutholakala elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yababalisi eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isiphe uhulumende iviki eyodwa ukuba akhangele izikhalazo zabo zeholo. Zithi nxa kungela mpumela abayikhangeleleyo eholo kumali yeMelika, ababalisi sebethe bazakhalala umsebenzi belandela isisekelo sombuso esibapha lelo lungelo. Ngesikhathi esifanayo ukukhuphuka kwentengo yempahla kuqhubekela phambili isilinganiso salokhu sesimi kukhulu lamachumi amathathu phose lambili 131.7%. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iholo elitholwa ngababalisi okwamanje liphakathi kwamadola azinkulungwane ezingamachumi amabili kusiya kunkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu, i-$20,000 zimdollars usiya ku-$35,000 zimdollars. Ngesikhathi sinye, ukukhuphuka kwentengo yempahla kuqhubekela phambili, isilinganiso salokhu sesime kukhulu lamachumi amathathu phose lambili, i-131.7%. Le mali ekhangelele ukugcina imuli yabantu abayisithupha ngenyanga Nkwenkwezi isifike kumadola alikhulu lenkulungwane ezimbili, i-$120,000. Unkosikazi Thembekile Ncube, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS eLupane, uthi sebelungele ukuthatha leli nyathelo nxa uhulumende engaguqulanga iholo labo.
Uhulumende njengababalisi sisimuphe isikhathi kufika u-1 Hlangula ukuthi alungisise udaba lokubhadala izisebenzi imali ethenga, imali eyenza umsebenzi enelise ukuthenga ukudla lokunakakela imuthi. Kungafika u-1 Hlangula uhulumende engagcwalisanga izithembiso lezi, ababalisi bazaqoqa nabatshengisele ukuhonana ngeholo elingasela sisifo.
UMnumzana Godwin Taberera, osaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta, uthi bazalandela isinqumo esizathathwa yinhlanganiso emele izisebenzi zonke zikahulumende e-Apex Council.
The Zimbabwe Teachers Association takes a position that is taken by the
company. Njenge Zimbabwe Teachers Association sizalandela isinqumo esizafakwa yinhlanganiso esimeleyo i-Apex Council. Siyananzela ukuthi kukhona okwenziwayo i-Apex Council, ngakho-ke impumela ezavela lapho yiyo esizayilandela.
Kusenjalo, inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ilobele uMongameli Emerson Lambutso Mnangagwa incwadi izolo ngosuku kuthakazelelwa i-Africa Day. Okumunyethwe yincwadi le yikukhalaza ngeholo elingasathengi lutho ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla yonke, ikakhulu ukudla okubangwa yikukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota. UMnumzana Raymond Majongwe, unobhala jikelele walinhlanganiso, ukhuluma ngokumunyethwe yincwadi abayibhalele kumongameli.
The once respected role model, the teacher, has now been reduced to a vandal.
Yikho sisithi ezinye izisebenzi zikahulumeni ngeke zisincedise kulokho. Sesikhethe ukuqoqoda kumongameli silandela isisekelo sombuso ukuba umongameli nguye ongakhangela udaba lwethu.
Ngesikhathi esifanayo, inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency ikhiphe umbiko otshengisa ukuba isilinganiso sokukhuphuka kwempahla ngenyanga kaNkwenkwezi sesilikhulu lamatshumi amathathu phoselambili, i-131.7%, sisuka kumatshumi ayisitshiyagalolunye lasithupha, i-96.4%. Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, i-NUST, ukhuluma ngembangela ezidala ukukhuphuka kwentengo yempahla.
Nxa kukhuphuka laphana isisindo semali yamanye amazwe, abathengisayo abala linye icebo ngaphandle kokuthi labo bakhuphule intengo abathengisa ngayo impahla. Ngakho kungakhuphula intengo yamafutha, abathengisayo labo babisela ngokukhuphula intengo yempahla abazithengisayo. Kuke kwakhuphula njalo inani lemali edindwe elizweni lakithi esingathi i-money supply. Kalokuthi kathesi yikho khona sibone obubi bokukhwezwa kwemali laphana kwenziwayo okukhangelelwe ngabantu. Yikho okunye okufuqayo ukukhwela kwentengo.
Uqhubekela phambili uDlamini esithi ukuze intengo zingaqhubeki zikhuphuka, uhulumende kufanele azimisele ukubopha abantu abayibo ababambe umkambo omnyama ngoba bengabantu abaziwayo. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro wenqabe ukuphendula imibuzo wedlulisela kugatsha lwezisebenzi zikahulumende. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende uMnumzana Paul Mavima layo yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe loba umbiko othunyelwe ngomakhalekhukhwini enkundleni yeWhatsApp. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ingcwethi yezicubungula ezomnotho ziveza imbono etshiyeneyo phezu kokuba ilizwe lisebenzise na idola leMelika kumbe hatshi. Abaphikisayo bathi lanxa kuyilo eselilula ukusetshenziswa ngumuntu wonke elizweni, idola kayisilo elilungele intuthuko yomnotho welizwe, besithi okudingakalayo yikuziphatha okuhle kwenhlangothi zonke zomnotho. Okuningi asikuzweni kwintatheli zindaba yethu, uMavis Gama isethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganweni wengxoxo mpikiswano yokuhlaziya ukuthi kusetshenziswe yiphi imali elizweni, eyeMelika loba eyeZimbabwe. Owe the big debate, is dollarization the best way to curb the current financial problems? Lumhlangano uqoqwe ngabomsakazo kamabonakude weHeart and Soul oyingxenye yamankampani yeAlpha Media Holdings. Omunye wabangene lumhlangano ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Persistence Ellison Gwanyanya uqinisa lokuthi kumele ilizwe lisebenzise idola leZimbabwe.
Yes, I know dollarization is a popular strategy, but not necessarily the effective strategy.
Niyazi ukuba udaba lokusebenzisa kwedola leMelika kuyikhona okufunwa ngabantu, kodwa kakuyo ndlela esebenzayo. Wonke amazwe asebenzisa imali yakwele Melika agcina esedinga zonke izindlela zokuphuma kulokho, okuyindlela esesiyihamba lathi thina njengelizwe.
Eyinye njalo ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera uthi isimo ilizwe elikiso yiso esesisenza abantu bakhankasele ukusetshenziswa kwedola leMelika bengafuni elelizweni.
Izimdola
udubo olukhona kilo ukuthi abantu abasela themba lalo izimtona. Usakhumbula ukuthi abantu balahlekelwa zimali eziningi kakhulu mhla izimdola lithabalala laphana ngabo 2008. Labuya njalo ngo 2015 li bond note baze bathi ngo 2019 seli equal to $1. Abantu balahlekelwa futhi izimali zabo.
Ukuchera uthi lokhu kungoba uZulu akasela themba le mali yelizwe lakhe.
Okokuqala kumele sibe neconfidence bili kuzimdola singakalilethi. Owesibili ngibona njengani silokhe sifuna ukuthi sithenge okuningi phandle kwelizwe. Kumele sibe le export base elikhulu kakhulu, kumele sivuse i-industry yethu.
Isakhamuzi semzini weCoudry Park koBulawayo umnumzana Phineas Phiri laye upha umbono wakhe ngalolu daba olusegudwini.
Khona ekhathini eziningi kuba kuhle ukuthi ilizwe lisebenzise imali yalo, njengangathesi ukusebenza lapha kwele Zimbabwe ukuthi kusebenziswe i-US dollar kuzayenza ukuthi kucreate esingathi kucreate ukuthi ama imports abe more than ama exports. Lokho kusuka kubisela emuva indaba ze economy.
Esinye njalo isakhamuzi sedolobheni leHarare umnumzana Zibusiso Nyoni uthi kumele lisetshenziswe ngokugcweleyo idola lakwele Melika elizweni.
Mina ngombono wami idola leMelika alimelanga lisuswe, kumele kube yilo elisebenzayo ngoba amabhizinisi amaningi aphila ngalo, akwazi ukuthenga izinto ngaphandle kwelizwe ngalo lona lelo dola. Ibhondi alisizi ngalutho, alithengi lutho ngaphandle kwelizwe. And kunini bezama ukulisusa lelo dola besehluleka bengala plan yokuthi lingasuka, benze njani ke? Hayi, idola kumele lihlale likhona.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguja emele uhulumende ukhankasela ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe esithi kuyiyona ndlela engasiza ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi sokumele leZimbabwe lisebenze ngonanzelelo kwezokwenjiwa ngoba amankampani alakho ukuhuquluza igolide lamanye amatshe aligugu. Wethule lokhu ngesikhathi ekhuluma lezizalwane zakwele Zimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa obesemhlanganweni we-World Economic Forum kwele-Switzerland utshele izizalwane zakwele-Zimbabwe eZurich lamhla ukuba kuqakathekile kakhulu ukuthi ilizwe lincedakale kulokhu okwenziwayo. Ngakho-ke uthi kumele kwenziwe igolide lokunye ngemfanelo.
Either you have the global capital, competencies, technology to extract the mineral and beneficiate it and benefit the country, or you allow foreign companies and so on to come and exploit your resources and they give you peanuts.
Ongene umhlangano lo ubabusi Ngwenya ohlala eGeneva uthi banengi abadabuka eZimbabwe abangene emhlanganweni lo.
Umhlangano obu organizwe i-mission ye Zimbabwe to the UN. So ambassador ohlanganisa abantu eZurich and they were to message to everyone ose Switzerland. Kulabantu ababuyile abavelele Poland, kulabantu ababuyile abavele UK, labanye abavelele Germany, ukonke ukuzobona upresident ukuthi baxoxisane ngendaba ezikhonsena ama diasporans. Indaba ezikhulunyiweyo beving about ama-passport izithupha namalayini kunye le mining lezemfundo ukuthi bangancedisa njani ukuze sakhilizwe sihlangene sonke lokuthi yona uhulumende ule lama project ban akhona afakiweyo ukuze ancedise abantu.
Ungwenya uphinde wathi
ezinye zezinto ezikhuluweyo ngeze banking ukuthi kulama challenge ngenxa ye yama sanction.
Umnumzana Angiston Sibanda, umkhondisi wenkampani ye Green Africa Technologies uthi kuqakathekile okukhulunywa ngumnangagwa.
Isikhathi sonke lesivele ilizwe kalitholi okuya ngaphi kangako kwelezenjiwayo, lokho sithatha ama minerals ethu siwakhipha siwahambisa kwamanye amazwe in raw form. I-platinum yethu ihamba injalo, o-chrome bethu bahamba benjalo, igolide lethu lihamba linjalo, ama-diamonds ethu ahamba enjalo. So nxa singayekela ukulimuka sizabe lokho sisebenza sisimba sinothisa amanye amazwe. Kanti kube kuqakathekile ukuthi senze lokho sikuthi i-value addition, mase hambisa kwamanye amazwe sihambise ama-finished products.
Abanye abadabuka eZimbabwe bayathandabuza ukuba eleZimbabwe lizakwanelisa ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuba betshale imali yabo elizweni leli ngenxa yesimo esibi somnotho njalo le mithetho eminingi engaqedakaliyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Uhlelo lwe-Life Talk lamhlanje, uhlelo wasihluzeni bomama, sikhangela udaba lwesinqumo esithethwe ngumthethwandaba waphezulu we-Constitutional Court sokwengezelela iminyaka evunyelwa abasakhulayo ukuthi baye emacansini isuka kwelitshumi lasithupha 16 isiya kwelitshumi lasitshiyagalombili 18. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
USalvador Ramos obulele abantwana besikolo abafika phose amakhemi amabili 19 lababalisi ababili. Kubikwa ukuba wethula umbiko wokuthi sesiyahlasela isikolo se-Rob Elementary School eTexas kule Melika. Usibalukhulu wesabelo lesi umnumzana Greg Abbott uthi uSalvador wehluleka ukuphutsha izifundo zakhe. Kulabanye abezindaba ababika ukuba uSalvador wake wathwala okubonakala engani ngumbhobho, wenza ingani udubula imota emigwaqweni njalo wake watshaya ezinye imota ngamakanda. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi izijeziso zenotho ezaphakelwa eleRussia zitsho lisenzima amazwe athuthukayo lamanye emhlabeni wonke jikelele. URamaphosa uthi umbuthano wezwekazi le-Africa we-African Union ufisa ukuba inkokeli yakwele-Russia nele-Ukraine ikhumisane umlotha. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umkhokeli wakwele-Russia uMnumzana Vladimir Putin usevumele abadabuka kwele-Ukraine abaningi ukuba bethole incwadi eziveza ukuba sebengabe-Russia. Lokhu kwenzakala emadolobheni aphansi kwele-Russia agoqela iKherson namanye. Kuqhubekela phambili impi khona ngale kwele Ukraine.
Ukuya emhlanganweni wokuhuga osomabhizimusi ukuthi bazesungula amabhizimusi oweDavos World Economic Forum sokudala inkulumo, abanye besithi lokhu yikudlalisa imali nje kuphela ngoba izithelo zalomhlangano zingakaze zibonakale. Umuntu ngamunye uhlawula imali ngamadola elemelika afika phose inkulungwane ezingamachumi amabili, $19,000, yena umnangagwa ebikwa ehambela abantu abedlula ikhulu. Kuthi njalo, umnangagwa ubikwa ehambe ngendizamtshina yokweboleka ehlawulwa imali engamadola zinkulungwane ezingamachumi amathathu, $30,000 umuntu ngamunye, ngahola linye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Cassius Jesus Manampofu endawonye locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Ebona kuyimzameni mihle singakhohlwa phela ukuthi ama platform anjengabo World Economic Forum nama platform okuhlangana khona inkokheli zamazwe amaningi futhi kulapho okutholakala khona ngisho labo somabhizinisi abanye abale belande imihlangano leyo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi elizwe njengele Zimbabwe ekade liqhubeke iminyaka engamathumi amabili ngaphansi kwezithetho zenotho li-isolation azame imizamo yokuthi abonane nabanye mhlawumbe bangagcina khona ngale behlangana bakhulumisane bazwisisane kube lesisombululo kuyobuyiwa phambili.
Wena-ke baba Mpofu ubona njani uhambo lukamongameli? Sizwa abanye besithi ukuchitha imali nje kuphela.
Baba masikhangele isimo selizwe lakithi leli engangibona ngathi kungaba ukuchitha imali ngoba uMgabe uhamba ama-meetings amaningi New York lapha nalapha ayikho into yaphumayo enye into awuhamba kwalaba abakhokheli abanjabo uMgabe lawo mnanikagwa so ungathi kuthiwa nje umuntu uyamanga ukuthiwe upresident welizwe elithile bewukhona kodwa yini ebuyayo after that ebuyeli lizwe kungaba yi-engagement kungaba yini enziwayo kodwa-ke akukho sokuthi kwabonakala ukuthi okay uhambile kwanisa ukuthi sitholele ama-business mele abuya azobona isimo sekhaya kwakhuma investment kwezinto ezinyane njana yinto nje ezichitha imali bathatha indiza indege zokuqhatha ezokucela ezokuboleka ezidulayo athatha abantu abayi-100 bayamelusa khona ngale bathona bejame kumakhorido belinjile belalele kuna nto abayenzayo yena uha kungene phakathi wahlala nje ulalela abantu abakhulumayo asiziboni izithelo zemihlangano le abayingenayo every year kwesikhathi every month bangena ama-meetings but ama-fruits angikhona asiwaboni njengelizwe ilizwe liyaphansi more i-economy yawa
ye nanto udaba Mnumzana Sibanda uthini wena ngalokho?
Hayi ngiyamuzwa baba Mpofu ama unembono engizwayo ebalulekileyo kodwa ke akuthole baba Mpofu kufana lokuthi ubaba angahamba ezingela namhla abuye engajimbanga sokuthiwa ubaba kahle kahlale phansi uyehluleka ngoba lapha engaphuma ubuye engajimbanga lutho indoda kayenzi njalo kodwa ke siphinde sikhumbule futhi ukuthi ama ukuground mhlawumbe esikhathi engathi uyehluleka ukulandelela izinto akule mhlangano for example ke ngithi mina eBelarus sibonile amabhasi futhi lamazwi khona lapho abantu bayagada amabhasi atholakala ngemva kokuhamba kukamnangagwa kwaze wagcina sesiyeBelarus kulento ezinye ezibambekanayo into engizwisiwe engiyaziyo yokuthi inkinga ekhona yokuthi kabakhulumi khathani sokuthi kulamanye abantu ababhizi abesabonayo ama-russian ababuyayo besenza ama-exploration besenza into ezinjalo nasezibonangangani zathiwa yimiphumela yemihlangano yona leyi abayilandayo futhi uhambe lo-minister of finance ohambe wahlangana umphili uhlala behlangana kuma-side meeting nama-business people khonokho uba umpofu akutho ayisizo zonke izinto imihlangano engenwayo eDavos ekhethithwayo kumidiya kule minye eyenzakalayo ngapha langapha ikayimay experience kubhizinis imihlangano enjalo yale yenziwa kumasayidini yiyo ele-impact kakhulu ngoba yikho abantu abanelisa khona ukuthi ba-exchange ama-contact balandelele okudlula ama-formal meetings so even uhamba kuba u-un mission kuma u-un mission siyake sibone ukuthi kulama-parallel meetings ayenziwayo wona lana ama-parallel meetings ayenziwa emhlanganweni yona leyana yiwo ajwayele ukuba nemiphumela ngoba liyabe ingeja 1-on-1 ngiphinde ngivume-ke ukuthini angaza yenzeni umnangagwa abhode kuzaba ne-investment duma sokuthi izimbabwe kuthiwa amazwe angasentshonalanga ayifaka izetho zenotho sokuba nzima ukuthi abanye abasomabhizinisi babuye ezimbabwe ngenxa yezithezo zenotho lezi kodwa kakutho ukuthi yena uyabe engazamanga uyabe zamile kodwa ngoba vele kulezithezo zenotho ezavela zaba khona kuba nzima kukuthi sibone kuthiwa lolutho olunye olubambekayo njengokutho kaba Mpofu.
Ye baba Mpofu nanto ke udaba wena uthi
ngiyamuzwa ubaba uSibanda baba miningi iminyaka kuliwa kuma-meetings kuqala uMgabe emuva le hambe siya kuma-meetings ilizwe the moment esiya ku-meeting ilizwe lisiya phansi more kwaze kwasho ukuthi azaphume kwangena umnangagwa na uyahamba afika lale lokhu kukhulunywayo uhluphe esinalo laphana i-environment esinayo eZimbabwe it's not good kuma-businessmen ukuthi babe bazo-invest ekhaya laphana ngoba singabuyela njengoba ekhuluma ngama-sanctions sizithita kulama-sanctions ama-sanctions leyo abiswa yini ama-sanctions lawa mabetho bona laba abathi kulama-sanctions ababonayo hayi ngama-sanctions ayefakelwe uMgabe le-ZANU PF yakhe ngemva kokwephula ilungelo loluntu okay kwaba le new dispensation male iyi-new dispensation ngeqiniso ingasiyo new dispensation ngegama okwehle ukuthi i-convince lawo mazwe ayefake ama-sanctions ukuthi okay lwana umuntu wayemosha izinto laphana akasekho sesingabantu abatha sina sifuna ukusebenzelani yini ehlulayo mna engakwa ungene ngo-2017 namhla siku-2022 almost as 5 years esembusweni sesiphosa ukuthi 5 years okwehlileyo ukuthi nge 5 years yezi aconfuse lawo mazi omhlaba ukuthi hayi umbuso osuthintile ngwani akhombise ngezenzo zakhe lemisebenzi yakhe ukuthi hayi sengumuntu omutha kuyini.
Alo-ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu olandela izombusazwe ubexoxa indawonye locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma Voice of America ese Washington.
Umoya uthi bathole inqwama yamaphepha alotshwe yilabo abadinga umsebenzi wokuqeqesha iqembu layo lendazi njalo sekuseduze ukuba batsho ukuba ngubani ozathatha leso sikhundla.
Baningi kakhulu abaqeqeshi abafuna ukuya bezoqeqesha ngayo lendazi, abanye ngesikesi abanabo lapha, abanye ngabaqalayo kodwa iningi labo sibobalapha eZimbabwe. Sinethemba lokubana umdlalo nalo esiwulandayo ngomgqibelo owezeGC Kariba ngumdlalo wokucina ukubana sidlale nge-interim setup. Sikhangele ukuthi umdlalo ozayo esizawudlalela emagumeni le-Harare City siyazi sinaye umqeqeshi osubstantive.
UJoel Luphahla nguye osele ezibambe esidukwini ngemva kokuxotshwa kukaMandla Mpofu njalo uthi ukhangelele ukuba bazathatha yonke yomithathu imiklomelo ngomgqibelo.
Yonke nje ngihamba ngihlabula kunankinga and ngikhangelele ukuthi not ukuthi ngenisithi ze-PC but siyabikho khona ngani lawo bazahle abazisoke sine-3 points emkanini ukuthi nabo kuyabe kunzima but ngesimbonile i-training letimbuthi abafana bazalenkwayenze nje.
Imvimbi yeqembu layo lendazi uPeter Mudiwa naye uthi amalungiselelo omdlalo wangempela viki ahambe kuhle kakhulu.
Esitrenelayo kufanele sihlelelayo so far so good ngi-training right. Wonke umuntu focusing ndingayijude ngendlela esitrenelayo fanele sihlelelayo and for coach Mandla fanele simdlalile.
Kweminye imidlalo yesigaba se-Premier Soccer League ezadlalwa ngomgqibelo iqembu le-Black Rhinos lizadibana lele-Wawa ngasesakuva, iqembu le-Harare City lizadlala lele-Bulawayo City ngase-National Sports Stadium, iqembu le-Chicken Inn lizadlala lele-Yada ngaseluveve, iqembu le-FC Platinum lizancikilana lele-Triangle ngasemandaba kuthi elenkezi Platinum Stars lizadibana lele-Manyika Diamonds ngase-Baobab, ngesonto iqembu le-Tennis lizamukela ele-Cranbourne Bullets ngasesakuva, iqembu le-Dynamos lizadlala lele-Rentals ngase-National Sports Stadium kuthi iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana leCapes United ngaseluveve. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga ke Joseph Njanji. Ube sipha-ke lapho udaba lokubana isiphathamandla seqembu lenguqu ele-Highlanders uRonald Moyo uthi akusensuku zatshwala bengethulanga umqeqetshi omutsha ozathatha isikhundla esithiwe nguMandla Mpofu. NgamaNdebele ingoma kanja ziyamluma isigqibela ke uhlelo lothulwa lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zendaba ebesilazo.
abenhlanganiso yababalisi abeyamalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sebephe uhulumende iviki eyodwa ukuba akhangele izikhalazo zabo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.